inhlelo zikahulumende ofani ngaye ziselele inono ekungaye yizo ezidala ukuthi ilizwe libe lalokhu ngesilungisa sithi thina i-manufacturing kwathiwa impahla lezi kube siyazenzela ngoba sesithenga yonke into phandle kwelizwe sizithenge lezi bhodo lezi ezokuvungula esithi ngama-toothpick. So imali yonke i-forex yonke iphelele ekuthengeni izinto kwamanye amazwe alubana lapha kuyasetshenzwa kuyalinywa kuyile manufacturing kwenziwe yonke into esithi i-value addition ukuthi kungaphongukuthathwa nje inotho yelizwe ezenjiwayo zihanjiswe zingazange keziprocesse yikho kwenza ukuthi kungabi le mali ngalokho kube kuguqulwa kuthiwa se-currency etshintsha ama-college rate i-lending rate yokutheni sokuvalwa amabhenki kwade akusoke kutshintshe lo inguquko izakuza ngaphandle kokuba sekufakwe imigomo yezenotho ezavuselela ukuthi okokuqala abantu babuyele emsebenzini lokho kukuthi sonke sesisebenza ukuzama ukuvuka sizisebenza akusiza indawo ngoba sitholile ukuthi ekwenzeni njalo.
Yiziphi lezi nhlelo uhulumende angazisungula ukuthi kube lomahluko umnotho welizwe ukhuphuke?
Angithi okokuqala singalibali ukuthi okwenza abantu bangasebenzi uhulumende wafaka umthetho xa ubuyela embalini sishakuwo 1990 efaka umthetho we-SAP owavala ama-factors sithi njengoba wafaka umthetho wabulala i-production wangenisa impahla elizweni ngapha thina sesile ukuthi sakhezethu kulokuthi ulethe imitshina yokuthi sisebenzise yikho sithi akufakele imithetho ezakhulisa lokhu esikuthi i-local production lapha engivela khona njengomuntu obesebenza nabasebenzi sithi thina imali iphuka ezithukuthini zabantu ile nxa abantu bengekho emsebenzini akukho ongakwenza ngazi ukuthi ye i-economy thini.
Uthe ibandla lakho likhuthaza ukuthi abantu bezithuthukise elithi ngumqondo ogxile kugwalo lwe-Matabeleland Freedom Charter
i-self-determination ilungelo lokuthi abantu baziphathele the self-government ilungelo labantu lokuthi bazibuse bazilawule balawule le notho yabo asithi thina abantu kabaphume uhulumende angenzi lutho hathi sithi thina abantu kababumbe uhulumende wabo ozakwazi ukuthi badinga izibhedlela badinga ukuthi abantu babo baye ezikolo badinga ukuthola izindlu badinga amanzi ahlanzekileyo badinga amadlelo lemithi yezifuyo zabo badinga ukudibhisa khonokho yikho kumele bakwenze ngoba amandla ombuso akuzulu asebantwini okusibuleleyo elizweni okwamanje yikuthi konke lokho okwenzakalayo akwenziwa kukhangelwe impilo kazulu kukhangele nje ihlekanyana labantu elizuzayo ngaleso sizathu sithi hayi abantu sokumele bazibambele bona ngoba bangakwenza lokho bangahlali bekhala lokho besithi lokhu sekwenziwe lokhu sekwenziwe lokhu uhulumende okhona uyakhutshwa ngabantu and njengefreedom alliance sithi hayi njani kayiphumi
lingabe lisitsho ukuthi ngokuvota la kumbe kukhona okunye
indlela ziningi abantu abangathola ngazo abakufunayo eyekuvota yiyo enhle kakhulu ngoba lo mhlaba uyabe uza kubona ukuthi abantu ngokuvota besithi nxa lolo khetho lukhululekile into engazange sibe layo kuleli lizwe kodwa kuzakhomba ukuthi hayi abantu bebefuna ukuthi lokhu kwenziwe ngale ndlela nxa ekhona obenqabelayo nakho umhlaba uzabe kubonile kodwa-ke abantu abalesifiso sokufeza abafisa ukufeza banda ndlela eziningi nokuya nje ezinkantolo baye ukuthi lokhu nalokhu sifisa kube abantu balelungelo nalokhu ngesilungu phecelezi esithi i-advocacy inkululeko yethu bantu bakithi asoze siyicele inkululeko yethu kumele siyisebenzele siyiginqele ungahlali phansi uthi ulinde uzibani aze ikhoqoda isikhathi asisavumi sonke silambile sonke sihluphekile sonke siyagulelwa sonke siyafelwa sonke siswele imisebenzi siswele izindlu siswelene asisukumeni ngobuningi bethu sibambaneni sakheni i-Freedom Alliance yethu ibe yilona lizwi lethu sikhulume ngazwi linye ngoba isikhathi sitshayile abantu bakithi.